sendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 8 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlanganelo mongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa bese Niger. Emhlanganweni we-OAU bakhulumisana ngokunceda eZimbabwe ngamandla kagetsi. Kambe ukukhuphulwa kuluhlu lwamazwe alezisebenzi ezileholo elithe xaxa kwenziwe eZimbabwe ngelibhanga le-World Bank kuzaphathisani ilizwe leZimbabwe.
Ungizazele sibe bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe zokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso zikaMnangagwa.
Namhlanje sisungula inhlelo zeviki yonke lapho esizaxoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuthi kuhlengwe umnotho welizwe.
Asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani? Nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani? Nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho esithi asibuyeleni encindini siye kula ngoba kusincedile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlanganelo mongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bese Niger bakhulumisana ngokunceda ilizwe leZimbabwe ngamandla kagetsi. Ababili laba bahlangane ngasese komhlangano womanyano we-African Union oyenzelwa elizweni leNiger edolobheni leNiamey. Phansi kwesivumelwano sababili laba, iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezamandla kagetsi oweZimbabwe uza kuya kwele South Africa lapho okuzalotshelwana khona phansi isivumelwano sokuphathisa leZimbabwe ngamandla kagetsi asehlala isilela elizweni kulandela ukwehla kwamanzi edamu leKariba. Kodwa ele South Africa lalo lihlala licitshela izizalwane zalo amandla kagetsi ngoba lawo ayasilela kulelo lizwe. Kambe okwenziwa libhanga lomhlaba ele World Bank ukukhuphula eZimbabwe kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo eliphansi. I-lower income ngesiNgisi lasiwa kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elikhuphuke kancane i-upper middle income ngesilungu kuzaphathisani eZimbabwe. Ngeviki edluleyo leli bhanga lifake eZimbabwe kuzinga linye lamazwe athi Senegal, Angola, Ghana lele Comoros abikwa eselomnotho othe xaxa. Leli bhanga likhangela impawu ezimbalwa ezikhomba ukuthuthuka komnotho elizwe, isilinganiso sokugudeka komnotho inflation, inani labantu elizweni lokunye okunjalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akungeke kwaba liqiniso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiya nganqele.
Lokhu singathi engxenye ekuwumana kwabantu abadala, phela abantu abadala abathethiswa. Ngingazi ukuthi nxa besithi wona ama-income, inzuzo eyabantu singathi sikhwelele. Ungizazele sibekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe zokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso zikaMnangagwa. Ukuthi vele into yakhona iyabi ngamanga. Angiboni ukuthi iklasi abayitsho ukuthi ikhwelele yiphi ngoba abantu abaningi kathi sibengabayanga. There are more poor people kathesi abakhona kulalaba abakhona ku-Rhodesia. So ingazi akula middle income eZimbabwe. So angazi ukuthi inombolo zakhona bazithethe ngapi.
Kodwa njengenhlanganiso engani ithembekile. Ubona ngani kuyini okungakwenzakala lapha? Babe bephiwe inombolo ezingayisizo yini kumbe kukhona okunye?
Hayi, iWorld Bank afinye sithi inhlanganiso ethembekileyo ngoba nxa bekhipha izinombolo bekhuluma izinto kuhambelana lokuthi inzuzo abayifunayo elizweni lakhona kwini. Njengathi sanje vele silesikwelete esiningi kuWorld Bank. So bengazi bakhulube kuhle ngeZimbabwe kutho ukuthi even i-priority yokubhadala izikwelete yeZimbabwe government iyashintshintshe. Abantu babo abasebenza eZimbabwe baphatha kuhle. So ukuthi sithi inhlanganiso elungileyo asinge sitsho njalo, bona bakhuluma nje into abafuna ukuthi bayikhulume ezama ukuchaza ilizwe lakhona likwenzela ukuthi izikwele zabo zibhadalwe.
Kodwa yona le imbiko ayisoze iphe na ithemba kulabo abazosungula amabhizimusi, i-investor confidence ngesilungu.
Yabona ukuqala vele ngathi sakuqala kakhulu sakuqala sakhuluma ngakho khonokho ukuthi wona la ama-ratings akhona aboWorld Bank, aboStandard and Poor's, S&P ayanceda ukunikeza ithemba kulalabo abafuna ukuzongenisa izimali zabo. Kodwa bengxa loba ibhenki enkulu ingazikhulume bala bantu abasuka bengena bekhangelisisa ukuthi ukubanjwa kwempahla, i-property right, i-rule of law, ama-institute rest, bathumisa abantu babo. Kunganceda-ke ukuthi kube sengathi ngesikhiwa i-risk factor ibe ngathi ilutshwana, kodwa abanikazi bemali bababuyayo bezozikhangelela bodwa. And okwakathesi mfowethu, nxa ungena eZimbabwe akula magethi, akule ama-queues epetrol, akuncedi lutho.
Lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Bekulomhlangano omkhulu obuhlaziya indaba eziphathelane lelungelo labantwana owenzelwe e-Uganda ngeviki edluleyo, kodwa uhulumende weZimbabwe kayanga emhlanganweni lo. Umnumzana Masimba Kutshera, ilunga le-World Council of Churches, ubekhona lapho emhlanganweni wakhona esixoxelaye ukuze sizwe obekwenzakala emhlanganweni lo.
Kathesi uhulumende kekho, mina ngibuye lapha ngimelele i-World Council of Churches. Kulabanye abakuhulumende ezinye inkulumende ezinjengeyabo Burkina Faso abakhona kathesi, kodwa angibonanga ukuthi eZimbabwe uhulumende ubenxusiwe kumhlangano lo.
Manje libona ungani impumela yomhlangano le izemukelwa nangu uhulumende?
Angiboni kuludubo ukuthi uhulumende amukele impumela le, ngoba indaba le ukuthi sicede ukuhlukuluzwa kwabantwana injongo uhulumende akeyo injongo yokuthi acede ukuhlukuluzwa kwabantwana. So ngibona njengani impumela ezinjengalezi, singahlala phansi sibili lo hulumeni ukuze injongo yethu eyokuthi siqede uhlukuluzwa kwangkhona yenzakale.
Lona udaba lolo lihamba ngalo lubhahe kanganani eZimbabwe?
Lubhahile kakhulu nxa ungakhangela ukuthi lakhathesi ula bantwana abayendaba sasebancane, kule ndaba leziyana ezichild labor, kule ndaba ezokutshaywa kwabantwana esikolweni. So lubhahile udaba lolu kakhulu, abantwana bayahlukuluzwa emzini lapha abahlala khona, lase church lapha abaya khona. So bona njengani ludubo sibile okumele uhulumende angenele abe lo hlelo olokuthi lungaqedwa njani.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe njalo elilunga le-World Council of Churches, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Uganda. Okwamanje-ke ke sikhangele inhloko zendaba eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Siqale-ke ngephephandaba le-Herald, lona elithi unkosikazi Auxillia Mnangagwa usekhethwe ukuba ngumsekeli kamgcinisihlalo wamakhosikazi awe-Organ Union oyenzelwa kwele lizwe sikhuluma nje. Ipepa ndaba le Herald liyaphinda njalo lithi umsekeli kamongameli onguye osephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Kembo Mohadi usetshele osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla yezitolo zabo mahlayana ukuthi basipho. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya lilalele okuvela kini balaleli bethu elisithumele khona nge-WhatsApp.
Hey linjani emsakazweni Studio 7 banjani abantu? Ya ngiCloud Mhlanga ngobulawayo. Ah kunzima lapha. Etropeni ya siyavuya kumnyama amagetsi yahamba sikhathi eside amabhizinisi siyabuyela emuva khonokho kuncane esiphila ngakho kuhle kubuyela emuva ntwana bezimbabwe kuzaphela nini kunzima kakhulu. Yebona ngiyabonga
ntanda nonke abantu bakithi ngibonga kakhulu.
Mina igama lami ngithanda ukuthi ngithi ngumkhuthe ngihlala eGadadi village endaweni yaseNtaba Zinduna kodwa kwamanje ngikhuluma ngisendaweni yeLupani kosivalo. Ngithanda ukuthi ngithi esibhekane lakho empilweni zethu phakathi kwesizwe indlala lonyaka izulukari nanga asilakudla emasimini njalo uhlupho olukhona elizweni kuswelakala kwemali imali kayikho kayitholakali. Lanxa ungazuthola yona le imali encinyane elingeneyo uhlupho olusuka lube khona ikuqonga kwentengo. Intengo ikhwele kwamagama asisayinelisi ukuphila, asisayinelisi ukulapha izihlobo zethu ezibhedlela kakula mithi, kakula lutho nje konke nje esikhangelele ukuthi kungasiphathisa phakathi kokuphila. Impilo inzima kakhulu kokuthi kasisakwazi ukuthi senze njani. Size sikhumbule isikhathi sikababa uRobert Mugabe. Uchiye $10 yakhe ibondi nothi thenga sibili into ezingani zingcinywanyana ukuthi liphile labantwana. Kodwa i-new dispensation le ekhona ekababa uMnangagwa iyasimangalisa ngoba ngiyendlala isibisela isikhathini sokulamba isibisela isikhathini semva sesise sikhumbula ukuthi nga ubaba uRobert Mugabe angathatha isihlalo sakhe abayomdlala sona ikhu aqhubekele phambili mhlawumbe ngenxa kungaba ngcono. So siyacela bakithi ukuthi nga ubaba uMnangagwa uyasizwela usizi. Ehle esihlalweni njengoba nevele ngazange akalunukele olukhetho olungazange lube ngolwakhe. Asixolele njengabantwana beZimbabwe siphucuke siye phambili bakithi iZANU-PF sisibulele okweminyaka eminingi singalampilo enhle sidutshwa iZANU-PF bakithi siyalamba asilamsebenzi abantu bahliphekile abantwana kasenelisi ukubafundisa senelisi khona ukuthenga amabhuku. Siyacela ukuthi baba Mnangagwa ngawe uyasixolela nje usizwele usizi uyahlala phansi lomfazi wakho nje novayisi wakho uthi wenga nokhembo mowathi ogulayo lisiphumuze ke siphumule bakithi iZANU-PF satsha.
Hello Studio 7 linjani? Hayi thina ngapha siyaphila inqobane silobela ngayo. Hayi siyaphila ngapha indlala ilanga yachisa izulu linanga ngapha so indlala engathi silobela inkulu kakhulu.
Kanti tongo ndibudlani mwibani we Studio 7. Kuthi kathi babo bani uhonwe imka uMnangagwa wenu. Koma kuthi wakayeti tamahudo dzakati gwila kango kuti yawuguta. Oh nune Mnangagwa unochinya kwazvo tongo mbudzai mari dzedzi dzatakanogwa kuzambia kwenzibuya tega tibulawa mahara nanasi tadzata dzipedze pela nyane lokutifa isitwa chikwegula tichabona kumeho nedzamo tinyima moti mari dzedzi moja mukati patafa kati tongo tikolisa nivo mari dzedzi dzedzi tine mukonwa muti kudze kuti mukonwa moti pani mokwa moti kwala manyepa koka munyepa mari dzobhudha ndakanda kuriya gole kuHarare kwenu tisvika kuti tigala tikulofila kuHarare tinenge tinotama mupedza mubora kuti tachimuvhotela munyalala zvenyu nya nanasi ndokumunyena mahamunyena machiguta nti kati iyo zano yenyu isingazive vamwe vanhu vakagwila pompi moti tinte chini kai moka muti tama makudzwa nomwedza imwinji akoka muna moyo akaipa valume musijali sho tamane lebeshwa tongo kula nemari heyo kuti moti pani muti pemani awo tsoka tikapela nyaku sina chataka wana vo takagwira kango zvingapo nasi nomotwa nedzimota mota mazvinzi mota nadzikura machina kumunanga kwavo tana dzino over 30 dzinodzuka dinonda 30 minutes kuga wasvika kwaya kuodya mumahotera nemasimba edu hai tomotamani mari yebhibhuti varimiwa hai orit mumbudze spiriti uyo mberi koko kuti seikaka mari yedu hatizondiravo kumuti kuti hatitopiwa mbasi
hai ndina sive nokuva ngconywana kodwa sikala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni kubantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi zivuke kanjani zilele kanjani zishone kanjani yinto esenza sibe silokhu sibili sikhuluma lana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani abantu bakithi akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo sizwa sinosizi kakhulu ma uzele kuyahela mpela ukuthi esh manje sisi betakuna majesi indlala kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhathazi sisidla phasi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe hhayi sithole nzima abantu bakithi noba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi siyazihandela apa bafowethu bashonela egangeni kuthiwa kuzisa ubuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya sisixoshela izulu kodwa ukweze bejikho chuma labo gawule bethi hayi kuright uzibuze ukuthi umuntu onjalo okhuluma lowo mqondo lowo akazalanga na
ye bayakhuluma abalaleli be-Studio 7 lawo ngamazwi ke abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasithumela lani ngapha sisifake siwafake ke amazwi enu emoyeni siyabonga Kube lokujabula izolo ngapha kwelemelika kulandela ukuthatha inkezo yeFIFA Women's World Cup emdlalweni ebisenzelwa kweleFrance. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Umdingilizwe Mguni sambuza ngalolu daba.
Ukuthatha uthumbo. Enapho mama sisibile ngoba hanti sengama ukhezi ngane labo mama liqinile but hayi qembu lakobaba hayi selingane aliqinanga ukuzwayo and like ilizwe lile mali into engiyibonayo ukuthi yona imali yakhona kusports bayifakwe kakhulu kulawangaba ama-sports njengabe-baseball le-american football abainvesti kakhulu
kungagcina kusiba liqembu eliqinileyo yini ngokuya kwesikhathi elenguqu elabo baba lona leli elinqobileyo
hayi labo mama ukuqina vele njengoba ngitshile ukuthi ngama-defending champions so it's not given beliqinile but elabo baba i-opportunity obviously ikhona ngoba ungananzelisisa kathi iqembu lakhona with i-immigrant population ekhona lapha ngabantu bona abangaba-immigrant sebethole abavele besuka emazweni wona lawo okuthandwa khona ibhola
Lo-ke ngudingilizwe Mguni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Asinamali. Namhlanje ke sisungula inhlelo zeviki yonke lapho sizaba sixoxa ke lengcwethi ezicubungula ezombusazwe. Sizibuza ukuthi kanti vele kuthiweni ukuze ilizwe libe lenqobela phambili ye esisungula ngaye uhlelo ngumnumzana bekuthemba mhlanga
into ekhona kakhulu lapha mfowethu ngokubona kwami ngibona ngani into yokuqala okumele kwenzakale yikubana izizalwane zeZimbabwe zivume ukubana hayi sesidubeke kakhulu ngoba kudubeka okweminyaka edlula amathumi amabili aso sikhathi esifitshane leso sithuba lokubana singani siqalise ukutsha siye phambili yikho mina ngibona ngani okokuqala asivumeni sizizalwane zeZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ayikho esikhona kathesi umkhokheli wethu okhona ngobani nguye umnankagwa omphikisayo ngobani
nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi siloke sithi asibuye leni enqindini siye kula ngoba kusincedi lutho lokho. Kathesi yonke imizamo ekhona ezama ukufaka ngohulumende ukubana ilizwe liye phambili. Ayingeke ihlume ngoba isikhathi sangikhona sokuhluma sibi khona. Kuzathi laba oChief Chovela abafuna ukutshotshozela beme ngaphansi. Labo bathola njani isikhala sokubana bechovele bengaphansi. Yikho mina oqale ngibona ukuthi asivume nini ukuthi lapho esesikhona ekwesikhona. Yini sizaqalisa ukuthi sibone phambili sizakwenza kanjani.
Ubona ungani kungenziwa njani ukuthi abantu bagcine bevumelana ukuthi hayi yikho lapho esikhona?
Okokuqala kathese uyabona mfowethu ukuthi kumele sikuvume kathe sokuqala ukuthi singaze sithi indaba yokuthi wahamba njani kukhetho seludlulayo siyaphila la. Yikho kumele sikuqale sikuvume khona ukuthi hayi sokwaphila lo. Kodwa singabe silokhi laba abanye abamalanga abamabandla aphikisayo sithi hayi akuphilanga yethu nasiloku khona nokuthuza kutsho ukuthi akulo okunye okungenzeka. Ngike ngabona nje kulamalanga abavula okungani sokuqala singani sokuloku ukukhuluma labo phakathi kwamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu asivume mntu okukhetho sokwaphela. Siqaliseni ukubana nxa kukuthi uhulumende siyamhlala ibhobho njengolokho kuthiwa ngabafana bezigridi simkhanyele sinjani simhluza izinto ozenzayo esenjani esembusweni ayikho nisibe lokho esikhanyele okwangemuva lokho sokwedla.
Labo abaphikisayo abathi bona kumele umongameli azehlise angayenzibi nguye umlamlankunzi njalo angabi nguye okhokhela inkulumo ezingenziwa kungenziwa njani khona
lokho lokho ngasoze kwenzeka lokho ukuthi low army ethi hayi mina ngisoze ngikhulume ngikhokhele into enjalo idale lokubana sihlalisana njalo lokho akinto engingangcono sikukhothwe sibili ngoba okukhona athi semkhothweni ukuthi la madoda abusayo azazi yena emthethweni ukuthi hayi yibo abantu abanjani abakhethwayo ababhekwe ngumthetho ukubana yibo abantu abayintshana okufuna kwenzekala athi sikuthi abanye laba bengabe bedliwe belokukhonana kwabo bethi hayi madoda laphana sibone ngani sayidla kodwa bhoti ngani ingani labambe akodwa sikubonile lokho right esesihamba ngakho kathesi ukuthi asilungiseni ezomkhonono silungiseni ezenhlalakahle kuhle yabantu yenzani ke imithetho siyibone ukuthi isebenza njani asisoze siyikhube kwelokuntu bechanya ngamaregen angiboni mina ukuthi kungasinceda njani okungapha kulaba ababusayo ukuthi bona nxa bodwa bethi hayi bengabi ngomahlangandlini bengathi hayi thina sifuna ukukhuluma labantu bevume labo ukuthi hayi siyalizwa lokho okutshoyo le mboni yena elifuna ukuyifaka phambili ukubana singalungisisa njani ilizwe siyalalela labo bengaphonga ukuthi siyalalela ukukhuluma nxa kuyikuthi kulesikhathi abaphambanise khona labo bephakamise nje bethi hayi madoda lamaninikazi sizwile laphana siphambanisile lokhu sake sikumise asizameni lokho kunjani elikufaka phambili kubana kungasebenza ngoba kathesi bonke abantu basadalala besiyala abanye bethi hayi thina lokho sikwenzayo yikho kuphela okuqondileyo labana abanye la basadalala besiyala ukuthi lokho elikwenzayo awusoze kuye lutho ngoba thina siyakudonsa kuphela.
Wona umkhonomi ungavuselelwa njani kule ngxabangxozana nale?
Kathesi into ekhona ukubana ungathi uyakhangela ukukavele umkhonomi weZimbabwe wena ngowawo kuyini okwakubambile kuqinile sibili kusukela kudala kudala uzathi uyakhangela ukubana kakhulu ezezilimo kumbe ezokufuya yizo ekade zibambe ilizwe wakho yikho kumele kuqale kulungisiswe khonokho ukubana kunjani okokulima lokwezifuyo kulungisiswe kakhulu siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga amatamatisi kwamanye amazwe siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga ama-onyeni kwamanye amazwe ngoba lokho kwenza ukubana sithathe imali elesisindo imali njengama-US dollars siyathenga amatamatisi imali yasayithatha ukubana siyisebenzise into elomhlonzi enjengokubana sithenge imithi sichathe labodokotela sithenge le mitshina ezisebenzisa ezibhedlela ngoba sibhizi sisebenzisa imali enjani sithenga izinto okubana liba siyazisebenzisa thina ngokwethu. Okwesibili ukubana silungise ukuthi olunye uhlangothi olunye uyabona imkhono weZimbabwe ukumise ezinyawo ezintathu senjengalo ubalo lokuqala lolo lwezilimo lani lolokulima olwesibili bekulunyawo lwani lama-industry. Ama-industry lawa kumele sinjani avuselele and ukuvuselelwa kwawo ufuna ukubana bethole imali enjani yokuthenga imitshina bethole imali ama-raw materials abasebenzisayo.
Alo-ke ngumnumzana Bekthemba Mhlanga, ingcwethi ecubungula ezombusazwe besixoxa laye kuhlelo lwethu lwakuqala lapho esihlaziya khona ezombusazwe sibuza ingcwethi kwezombusazwe ukuthi kanti vele kwenziweni ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kusasa ke siyaqhubeka ngohlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macaphulana enye njalo ingcwethi ezasipha ke ingqondo ezikhaliphileyo. Lamhlanje i-remix ka Banolila. Yes, siyahlukana ke kathesi Zulukandaba. Sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa ke lingakhohlwa olunye uhlelo lwethu ke olwantambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gunn.